Loko kuphume ngemva komhlangano umongameli Emmerson Mnangagwa awenze lenkokheli yomdabu kobulawayo esigodlweni sakhe eseState House behlaziya ukuba luphathwe njani udaba lombhuqazo weGugurahundi. UZulu emhlubulweni emaNdebeleni uthi lanxa esamukela inyathela likahulumende lokukhulumisana kabanzi ngeGugurahundi kunengi okusamele kwenziwe. Umnumzana Matthew Sibanda isakhamuzi sakobulawayo eyisiphathamandla njalo sebandla lezaphu uthi kuhle ukusebenza lenkokheli zomdabu kodwa kumele umsebenzi wenziwe ngendlela eqondileyo.
Ukungenela kwenkokheli zemdabu sithi kuright as long but zingasebenzisi okokucindezela abantu njengalokho ezikusetshenziswa kuma-election makuvota. Zisebenzise iqiniso ukuthi ngoba yizo ezaziyo abantu abafayo lababulawayo ukuthi kwabulawa abantu abanje endaweni enje, kwagqitshelwa endaweni enje, obani labobani, yibo ababesazi, yibo njalo abenelisa ukubiza abantu bebahlanganisa ngezigaba ngezigaba zabo.
Kunjalo nje ngaphambilini komhlangano lenkokheli yomdabu umongameli Mnangagwa ugcobe abafundi abagqibe izifundo ekolitshini leNational University of Science and Technology kobulawayo. Istudio 7 ayenelisanga ukukhulumisana lamakhosi ngabakuhlafunileyo njengoba umhlangano wabo ubungavumeli uZulu lentatheli izindaba ukuba zibe khona.